So we zika disenda baku VOA Ndebele.
Janis Luandaba, Ulamgela, Msakazweni, was Studio 7, Wolosivili, Mshazibu 28 Mpandula, 2021, Chris Kande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokulo kuphithizela kwamabandla ezombusazo ikakhulu ibandla lezanu PF phambilini kokhetho oluzayo.
Kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu beZimbabwe bayavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle, abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni, ilizwe liyaba lenguquko.
Umanisipala wakoBulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibhajethi ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus.
So ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku WhatsApp ma platforms ahlukeneyo aku virtual amanye njalo lo sizayenza in person sinazelela inamba le ekhulunywayo ngokhulumende ukuthi sinanzelele.
Izisebenzi zenkampani yeMonarch Steel koBulawayo ezamiswa umsebenzi lokhu zingakaphiwa imfanelo yazo ngemva kweminyaka eyisithupha.
Kwakuthiwe iMonarch ibhadale abazali laba imali engange $63,000.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwamabandla ezombusazo ikakhulu ibandla lezanu PF phambilini kokhetho oluzayo. Ibandla leli belilokhetho lwezigaba ama-district elizweni jikelele lapho okuthiwa kuqhamuke udlakela kwezinye indawo. Iphephandaba le-Newsday lithi sokuvele emgceke ukuthi kulamaxuku amabili kubandla lezanu PF. Elinye lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa kuthi ngakwelinye icele ube lelisekela umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Kumabandla aphikisayo lokho kungani akuxokozeli kangako ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 oluvimba imihlangano yamarali eyandise ukuba isibambile ngalesi sikhathi sokusele umnyaka owodwa lenyanga nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda owake wamela ibhinga edale lephalamende engowebandla le-MDC Alliance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Siyabonga ngalokho okwenzakala edale okwenza ukuthi u-Vice President we-MDC Alliance ubaba uThenda Ibithi ebuyele ephalamende labanye bakhe. We hope i-member ye-Politburo engubaba u-Advocate Jacob Mdenda uzakwenza okukhulunywa ngamadale. Ngoba amadale akhulume okusobala ukuthi akungeke kwaba lenyoni ehamba iye kwakha isidleke isakhela enye ukuthi ibuye izokhipha amaqanda ayo lakho konke ngabe ikubuthelele ngaphakathi na kwaleso sidleke ngoba yikho esikubonileyo kusenzakala. Kodwa siyakwazi njalo ukuthi emadale sisese le ndaba zethu ezilokhu zikhona ukuthi kambe i-Supreme Judgment liyana yenzakala ngalowana umnyaka yathi yini sokufuza ukuthi kube labanye abantu abasuka kwamanye amabandla bezoxotsha abanye abasebandleni labo. Kusemthethweni yini? Yikho kwathiwa i-Supreme Court yini? Leyo mbuzo ilokhu ikhona kayikaphendulwa. Yikho okwenzakalayo. Kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu beZimbabwe bayavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle, abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni. Then ilizwe liyaba lenguquko. Wonke umuntu usefuna inguquko, yikho okwenzakala yakhathesi eZimbabwe ngaphakathi kwepolitiki. Thina njenge-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa, mbona ngani sesiqine ukwedlula akade siyikho khona izulu. Namhlanje mbona sesiqine kakhulu kokuthi kungangena noma ngaphi. Bona ngani phakathi kwabantu abalithumi uzathola ukuthi abayi-8 out of 10 uzabathola ukuthi bavumelana ukuthi izinto eZimbabwe kazibanga kuhle. Ababona okuthiyeneyo balutshwana. khona lokho yikho esesihamba la ngoba sifuna ukulungisa leli lizwe ukwenzela ukuthi konke okuphuma ngaphakathi na kwaleli lizwe akulandaba ukuthi ithimba yetsholojo akulandaba ukuthi izinyamazana zewa nge-national park akulandaba ukuthi lilitshe lemtoko okuphuma phansi komhlabathi lo kakubuye ebantwini kungadliwa ngabalutshwana lokho ngalokho siyavumelana njengabantu bezimbabwe
abanye bathi kulakho ukuba lohulumende womanyano phakathi kwebandla lezanu PF lele MDCT ukubona kuliqiniso yini nxa ukukhangele wena
ngikuthatha kuyikuthi kuyafana lokuthi khona uthi wena izanu PF izamanyana lezanu PF akusoze kwenzakala lokho okuyakwenzakala nanga okwakuqala bakhona phakathi na kwezanu PF abayi faction phakathi na kwezanu PF abangavumelani lendlela izinto ezihamba ngayo kathesi lokho ngokwakuqala so izanu yona ngokwayo kayimanyananga so ukuthi emanyana lokuyizanu nywana lokhu okuncane okubunjwe ngenye ifaction ambona ukuthi mina bazavumelana lapho mbona ngani uzayehlula ngoba izanu lezanu ayengeke yamanyana yona izanu enkulu ingazange vele ibe lokumanyana phakathi na kwayo ngiyabona yakubona ukwenzakala eMtare ukwenzakala eBindura ukwenzakala eGokwe kwenzakala indawo yonke lapho kungani khona izanu yikho ekhokhelela khona kumbe lapho ebusa khona uzathola ukuthi akula kuzwisisana ngaphakathi na kwayo izanu ngokwayo Now lokhu okuyinto kwabo abakulungisayo kwabo Monzora nabo bani bana abanye othi ngabaqamba amabizo because bagcina sebengithethisa kwelinye ilanga ngabazwanga but bonke bona labana ngobuningi babo abangeke baba lesivumelwano sokwenza uhulumende womanyano ngoba uyabe ngaso uhulumende wemanyano uyabe lokhu enguhulumende lowana oka 2018 ongela ama results
umnumzana Prince Dube Kosibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo wake wamela ibhinga esigabeni seMathebelele North edalele parliamente engowebandla le MDC Alliance Umunisipala wakobulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibudget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus. Phansi komthetho wezabelo kumele uZulu aphe imbono yakhe kungakahlelwa ibudget yomnyaka. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Moses Mpala uthi ukhangelele ukuba kuhluzwe indaba zokutholakala kwemali yokuthuthukisa imisebenzi ethile enjengokutholakala kwamanzi lokunye.
Eish, ya lapho mina ngikubona kwami i-budget enkulu mele ingene esibhedlela ngibona ngani emaclinic ekho lapho kulohlupho khona emanzini lakho athi iyadingakala futhi imali.
Isikhulumi se-council yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi sebeqalile uhlelo lwabo lolu.
Siyananzelela ukuthi njengedolobho uma umnyaka uphela siyalungiselela ibhajethi yomnyaka obuyayo. Ekuqaleni siqala siphe i-review of i-performance yedolobho siqeda lapho bese sixoxisana lezakhamizi futhi besiphe ama-priorities bese sikhuluma njalo ngokuthi umnyaka obuyayo sifuna ukuthi siyenzeni. Okwakathesi sesilungiselele ukukhuluma lokuxoxa lezakhamizi sinanzelele ukuthi sisesikhathini se-COVID lapha ufanele sinanzelele khona ukuthi asimemekethisi i-COVID edolobheni. So ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku-WhatsApp ma-platforms ahlukeneyo aku-virtual amanye njalo lo sizayenza in person sinanzelela inamba le khulunywa nguhulumende uthi sinanzelele.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi unxusa abantu ukuba baphatheke kuzo zonke inkundla zebulenjini baphanyeke imibono yabo.
So sesiqalile siyanxusa abantu abahlala kobulawayo izakhamizi zakobulawayo ama-stakeholders ukuthi abuye exoxisane le-council axoxisana le-council ukuthi ezwe ukuthi i-council ibisenzani khona sizaba lokuzwisisana ukuthi kuyini esifisa ukuthi kwenzakale edolobheni. Kuqakathekile ukuthi sibe le-budget esivumelana khona, sibe le-budget eyaziwa ngumuntu wonke. So siyanxusa izakhamizi nama-stakeholders to join these meetings.
Umsekeni kameya wedolobho leli uCouncilor Mlandu Ncube uthi njenge-council bayezwa insolo abalazo ngalezi nkundla zebulenjini, ngokunjalo bayazilungisisa inkinga ezikhona.
Sicela izakhamizi zakoBulawayo ukuthi siphatheke kulolu hlelo, sizwile indaba zabo zokuthi hayi ngani kabaphatheki ngodaba lokuthi si-consultane ebulenjini. Ngakho-ke njengezithunywa zabo sisakucubungula lokho, sibone lokuthi how safe can it be. Siyazithembisa izakhamizi ukubana hayi sizakhangela izikhalazo zabo, njalo sicela ukuthi hayi kabalungele ukuthi lolu daba luqhubekele phambili.
I-council yakoBulawayo ithi ngomnyaka odluleyo basebenzise inkundla zinye zebulenjini ukuthapha imibono kaZulu ngebhajethi ka-2021, konke kwahamba kuhle. Ngakho-ke lo nyaka babone kufanele ukuzisebenzisa njalo bekhangelele ukuba uZulu uzaphatheka ngobunengi. Ngakwelinye iqele uZulu uyazisela inkundla zebulenjini ukuba aziyi kuthapha kuhle imibono yazo, kodwa uyamukela ukuba akula ngenye indlela ngaphandle kokuphatheka kuhlelo lwebhajethi ka-2022 ekhangelele inguquko langendlela zokubuthanisa imali yokuthuthukisa izibhedlela namakilinika eCouncil, imigwaqo lokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zenkampani ye-Monarch Steel ezifika phose amachumi amahlanu koBulawayo ezamiswa umsebenzi, lokhu zingakaphiwa imfanelo yazo ngemva kweminyaka eyisithupha. Lolu daba soluphethwe inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU. Sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Owen Mthobi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Zithe sezikhishiwe kwakumele kube package, retrenchment package abazitholayo, kodwa inkampani ayisazange yenza ngendlela okumele yenze ngakhona. Yathula kayisahambisanga yama-retrenchment package yabantu abazali laba ababesebenza e-Monarch Steel, ngoba laba bazali babesebenze e-Monarch Steel ubune abanye owasefa isikhathi eside, wasebenza isikhathi eside ule 41 years. Usetshonile ke lo muntu njalo sokusela abantwa bakhe, yiwa sebelwela le imali ngokwamanje. So engimnanzeleleyo ole minyaka emncane ngingathi ule 25 years. Wayele oba le 25 years esebenza e-Monarch.
Ngeyiphi imizamo eseliyenzile ukuthi lilungisise lolu daba?
Lolu daba lwathathelwa amanyathelo kwaba lamanye ababengamalunga e-union yezindawo ababuya ukuzocela usizo abadala, bacela beceleni kwabo usizo. Kwaba labanye ababengamalunga enye i-union abathi neyo sebeceleke usizo laphayana kuma-union lawo. Ikampani uMonarch Steel wasehamba e-NEC, yase wasehamba e-Labour Court. Bonke laba bantu from kusukela e-NEC kusiye e-Labour Court kwakuthiwe i-Monarch ibhadale abazali laba imali engange $63,000. Owayengu-HR we-Monarch engu-Obvious Sibanda, ongu-HR we-Trigger products engumangena bekezela Mangena. Okwenzakalayo ukuthi u-HR we-Monarch Steel ongu-Obvious Sibanda, ongu-Mr. Obvious Sibanda, wasevuma ukuthi uzabhadala imali yabazali. Kwasekusenzeka-ke ukuthi kwasekubuya lo umangena onguye engathi senior HR ngoba engu HR we tracker product wasesithela no cha ayenzewa leyo ndaba ngoba uMonark Steel engumntwana we tracker product so uMonark Steel is not a legal entity akawopheki ngoba lipopha umntwana kodwa umnini muzi nguye kumele ule ulecala so bathi bona mele siphupha umnini muzi hayi umntwana yikho okwenza leli cala laba lohlupho ngoba kwasekubuye iSupreme Court judgment eyayenziwe eyayisivela khona le Supreme Court ihangiswe yile union ineu le Supreme Court judgment yayisithi no Monark Steel ayingeke ibotshiswe ngoba ingumntwana kumele kubotshiswe umnini muzi ongu-tracker products so lolu daba yiwo amanyathelo ayesethethwe already kulawo manyathelo-ke anyasethethwe kusalokhu kusisalokhu esisazama ukuthi sihlalisane phansi labo abemonaki sibone ukuthi yiphi indlela esingahluza sibonisane ngayo ukuthi abazali laba bakhokhelwe imali zabo.
Umnumzana Owen Mthobi Moyo yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eyeZCTU. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. iStudio 7 ayenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zenkampani yeMonark Steel.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi oJikeja sebedala umonakalo omkhulu begebha indawana yonke emalokishini ahlala abalutshwana awakobulawayo afana leMahajula emhlangeni leKhilani. Izakhamizi zeMahajula zithi oJikeja laba sebesemba emsamo kanye wemizi yabo. Iphephandaba lobulembu elisayithi lithi umnini webhawa elithiwa Push Power umnumzana Prince Moyo nezisebenzi zakhe ezimbili uBusisiwe Moyo lo Michelle Masuku batholakale belecala lokwephula imigoqo ye-COVID-19 ngokuvula ibhawa bahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili i-$20,000. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani linjani balandeli beStudio 7 labasakazi beStudio 7. Lifisela impilo enhle evelela kusomandla. Bakithi mina ngiya kuSpangilizwe, Spangilizwe, Spangilizwe, Qabuko Nkomo, siyakudinga. Sikhulule lomqondisi, lomqondisi bantu, sikhulule nini. Ngabe kuyenzakala, ngabe kuya ngami. Ngabe Spangilizwe, lomqondisi liyabambana, libe ndawonye, libe into yinye, libambane, libe ndawonye bakithi, libe into yinye, engxenye lingasikhipha eGibhite, njengabantwana bako-Israyeli, uNkulunkulu wabakhipha eGibhite, wabafaka eKhenani. Yathi sibe lethemba lokubona uNkulunkulu uzosikhipha eGibhite, ngoba amakhosi siyakwazi ukubona ahlelwa nguye uJehova. Asithandazeneni bantu benkosi, asithandazeneni bantu bakithi, siphume kuleyo Gibhite siphakathi kwayo. Sikhuleke nini sibili, uNkulunkulu uzaze sizwele. Sikhuluma nje siyalidinga, thina singaphetsholotsho siyalidinga, siyalidinga. Asiliboni konke okwenzakalayo, kuthiwa kuyabhalisa ukuvota, asikuboni thina konke khona lokho. Kodwa sikhona lapha nje etsholotsho, izinto eziningi-ningi ezikhulunywayo khonapha esizizwayo emsakazweni. Asikazibuni ngamehlo. ngicho ubona ama campaigning la enziwayo sibona ama campaigning ayezana yiwe siwabonayo kuphela kodwa kuneyi vele ayi lokho bakithi singakaboni lutho athi siyalidinga ukuthi libuye endaweni esihlala kizo
ye ngibunyelele ngibingelele ku studio 7 ngibingelele ku studio 7 kubasakazi bonke abathandekayo okhulumayo kuyitholela kwangoba mhlwazi elikhuluma lisetsholotsho ikhuluma lisetsholotsho endaweni yasebhubhude ngithi thina singabahlali basetsholotsho bakithi sihleli njalo ngaso sonke isikhathi sizibuza umbuzo engaphendulekiyo ukuthi kanti thina intuthuko sizaze siyithole makwenze njani njalo futhi kanti thina sikweyiphi ileveli yeklasi yokuphila emhlabeni wonalowu umhlaba ongamthwakazi ngoba eqinisweni ngendlela engibona ngayo asinakwa asinamanzi akulamadamu imigwaqo kayenziwa imigwaqo khonamanje mauthi uyabheka imigwaqo yethu nokugugula khonokwane okwakusenziwa okwakuyigredi igugula akusayenziwa kungamagodigodi kanti ithari izofakwa nini ma kwenze njani nalwana umgwaqo osuke eplumtree ubheke etsholotsho siye evictoria falls ngoba that road is the international road okufanele ukuthi ngabe kuthiwa ama-tourist ayahamba kuleya ndawo ethi ukuthuthukisa abantu bakuleya ndawo ngoba abantu ama-tourist ihamba laphayana kuyakufanele ukuthi abantu bakithi betholakale besuba lama-opportunities okuthengisa izinto ababenazo so but ngendlela engakhona ukuthi asinakwa thina njenge-government i-government isilahlela izandla izitshela ukuthi thina mhlawumbe asi-exist kwenye iplanethi asi-useless ngoba mhlawumbe asinazimota ngabona besicela ukuthi khona lokhu kudlule imessage leyo ifundwe i-government akabe kwazi ukuthi sikhona siyazi-exista nathi siyayidinga intuthuko nathi siyayidinga imigwaqela etara njengakwezinye indawo hhayi ukuthi itara besiyibonela kwezinye indawo thina sibe singelatara ngiyabonga
ngiyabingelela kwi-studio 7 ngenjabulo kuloo ndaba leyo umqondisi mole esihluphile liyawekela umqondisi mole ekhampeni abantu laba umvaleni
ngibingelele kubasakazi baka-studio 7 nabalandeli baka-studio 7 bantu bakithi indoda ekhulumayo le umoyo ngokuzalizala elibani mina bantu ngizothanda ukukhomenta kakhulu ukugqugquzela abafowethu abaselizweni nabangaphandle kwamazwe ukuthi bafowethu isikhathi yiso lesi okumele sisukume ngobuningi siyovotela ukusasa lethu bese ngigxila kakhulu kulabo abaphesheya kwamazwe ngithi bafowethu asisukumeni ngobuningi sidimandeni i-diaspora vote siregistreni sivote ukwenzela ukuthi sibuswe inkokheli nathi esisikhethele yona ngiyabonga
salibonani salibonani bakamthwakazi salibonani mahlabe zulu ngiyalibengelela lonke labaphethe istudio 7 mina engikhulumayo ngomfazi wompofu ngisuka enkayi kungizwisa ubuhlungu bangisizwa ngendaba le yokuqunywa kwelizwe phakathi iZimbabwe ngibona abayiphikisayo lindaba ngabantu abasha kanti ihistory kabayifundanga yini bona abangizwa beyiphikisa lindaba le ngabantu okuzwakale ngani bathi bona abafunda abayesikolo but at the end of the day abafundanga lutho ihistory kabayazi angisuye mina owemthwakazi hayi mina ngizimele ngiseBotswana lapho engikhona ilizwe leZimbabwe kwavela kwaphambaniseka khona phana ngama-1980s ukungena kwamgabe lonkomo kwakufanele amadoda la ngulowo lalowo ayekibo ayekwakhe ilizwe lelilahlanganiswa ngamakhiwa esehlule amandebele bathatha babahlanganisa amandebele ayewodwa ngapha emadepheleleni yikho kuthiwa kule Midlands amashona ayewodwa le emashoneni bele nkosi yabo amashona khonale ngapha amandebele ele nkosi yabo ngapha kwakuvele kungacelelwana kungahanjelwana ilizwe leli vele lalikabili kwakuhlezwi njalo thina sikhuluma ngehistory silandela ihistory hayi khona ukuphikisa nje into ongaziyo bengithanda sibili ukuthi ke ngiyilandise kakhulu indaba abantu bayizwisa abalalela ustudio 7 manje ukuthi angithi sibaningi ufale sithi gaga kuma audio ukuze sinike abanye labo sizwe imbono yabo
sanimanani ngiyalibingelela lonke kustudio 7 ngibingelele abasakazi bonke ngibingelele isizwe sakomthokazi sonke ngithi mahlabe zulu kuyabongeka kuba sinomsakazo owakithi waletha izindaba zakithi ngendlela efanele ngikho isikhalo enginazo yilesi sokuhlukunyezwa abantu beshoneni uma thina ekuhlukumezekeni kwethu sikhala ngenhlupho esinazo kuthiwa thina siyabandlulula kodwa bona bengabheki ubandlulula abalithwese phezina kwesizwe sakomthwakazi uma lolu bandlululo lungekho kungani isizwe sakomthwakazi ilizwe selabuswa isizwe esi 1 for 41 years uma lolu bandlululo lungekho so ushuthi thina kudala sibandlululwa sincindezelwa kungakho bahlela esihlalweni for 41 years ikoncenga abantu bakomthwakazi namhlanje izizwe zonke abakomthwakazi niyazazi nabo bonke abakhokheli abangaphansi kwabo MDC nabo ZANU PF kuba siyeke ukusetshenziswa abantu bakithi asiphumeni entweni zamashona senze into engeyethu silandele upresident esesimphiwe uNkulunkulu president on a vision president his excellency Mqondisi Moyo ubaba onguyosethuni ukuthi ezokhulula isizwe sako sakomthwakazi njengesizwe sakwa Israel asikhokhelele enkululweke ikho ngithi sonke asiphumeni senze okwakithi silandele imilayelo yakomthwakazi nansi inkululeko efikile ngiyabonga abantu bakithi zethemba inkulumo yami izofunda nami emsakazeni
Studio 7 abalaleli Studio 7 abasakazi bonke nje sibathi phecephece ngamagama abo bonke uNtunkamili uChris Gande ubanibani osithandekile emhlanga awu bantu libaninga ngesibenelise lonke zizweni liqanjiwe lonke ukuthi liyabonga ngomsebenzi omuhle kangakeli senzela wona namhla soze ngizitsho ngebizo ngilesicelo sali odi ukuthi noma kanjani bali bemfisa ukuthi angathi zifika njani ezindlebeni zezisebenzi zikahulumende eziphezulu kulohlupho endaweni esihlala kiyo indawo enhlala kuyonza iqhamba imguza iwadi ngu-11 kulokuganga okunye okwenzakala okumangalisayo abantu bathengisa iganga likahulumende bethengisela abantu ngama-8,000 rands iganga just iganga elingazanga lifakwe lutho 8,000 rands nxa bekhuluma bathi hayi ngabantu bezanu PF sizobhoost iphathi ukuthi kona izawina anguzwisisi ngoba abantu bezanu PF kathi iphathi ngeyabo obelief kawulela kotshuma alibezi ukuthi bayisapoti iphathi abayisapoti ngokuphiwa ulutho bayisapota ngekhanda kuphela ukuthi iphathi ngeyami lengayijoyini
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika uMongameli Joe Biden izolo uhlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ethiwa yi-booster shot eyesithathu. Amankampani alungisa amajekiseni athi Johnson & Johnson le-Pfizer asephiwe imvumo yokuhlaba abantu abaphezu kweminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 ijekiseni yesithathu. Lokhu kukhangelelwe kwehlisa amathuba okuthelelwa igciwane le-coronavirus ikakhulu kulabo asebekhulile. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Ya lapho esikhona e-Indiana le ndawo eseduzane isimo se-corona sibi. Sibi kodwa kasisibi njengakuqala. Ngiyabona ukuthi abantu abaningi sebahlatshwa. Abantu abaningi sebehlatshwa kokuthi lanxa usuthe wayibamba ngiyabona iningi selisila lingazange liye esibhedlela kodwa kuyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ngoba kungaphinda kubuyele futhi sokuloku amagavena lama-mayors they are up bebhekisa le ndaba ukuthi-ke uthathwa amanyathelo okuvikela ukuthi lo mkhuhlane ungabuye umemetheke njengalokhuya.
Abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle yokugqoka ama-mask lokuqhelelana lokunye okunjalo?
Abantu abalandeli imigoqo kodwa so abanye lokho bengathemba ukuthi into leyo ikhona mhlawumbe abanye bathi ngezomba ngazwe abanye bagijimisa ukuthi amalungelo abo labantu ababo siyinto nje esingumphica isiyimpica badala akusazi ukuya phambili emuva kodwa-ke laba iningi labantu selahlatshwa futhi liyatshenisa ukuzama ukuzivikela. Kodwa nganxanye futhi kukhona abakhanya nje bengagqize eqhakala, umhlambi kazelosile, so asazi ukuthi kuyazala nkomona. Kodwa ke sikhuleke ukuthi awusaze kube kube njengalokhu yanoke seke sakubona. Ya, hayi yikho lokho ke okungapha e-Indiana le Midwest nje engubonayo. Ya.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-Ohio ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokulokuphithizela kwamabandla ezombusazwe, ikakhulu ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho oluzayo. Umanisipala wakoBulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe i-budget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.